zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuthi ithi umuntu angahlatshanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe.
Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo isithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 siyize.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba Nkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi kona bayancindezelwa ngamabhunu.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo mhla ka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga, njalo yikwethusela lokuzibamba ngamandla ukuthi zihlatshwe lalapho zingazimiselanga ukwenza njalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labongi elizweni baveze imizwa etshiyeneyo ngombiko owethulwe nguhulumende mayelana le mali le abazayiphiwa. Abanye bethi kulicebo elihle, kodwa abayiphiwe kulidola leMelika. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi enhlanganisweni yeZimbabwean Nurses Association izina uthi ukuhlatshwa umuntu uyazikhethela, kabanjwa ngamandla.
Hayi, siyakubongela lokhu, kodwa ukuthi umuntu angahlatshanga ivaccine ayitholi imali, lokho hayi asikuvumi, lokho akuso right. Nendawo yokuthi vele sithi ivaccine leyi umuntu uyafanele ukuthi azikhethele ukuthi ayihlatshwe, not ukuthi i-government ithi umuntu uyafanele ukuthi uhlatshwe ungafuni ukuhlatshwa ivaccine leyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Effort Ncube uthi umuntu kumele azikhethele ukuhlatshwa loba ukungahlatshwa.
Yikwephula ilungelo labantu abasebenza ezibhedlela laba asebenza ngezempilo ukuthi bathathelwe ilungelo lokukhetha ukuthi bayahlatshwa kumbe kabahlatshwa. Umuntu la namhlanje lanxa isifo sibulala abantu, lanxa wena ungafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyahlatshwa, abantu bonke balelungelo lokuthi bakhethe ukungahlatshwa.
Omunye wabongi umnumzana Oliver Nleya uthi bona bafisa ukuthi imali ibuye ilidola leMelika.
Siyabonga sibili ukuthi ule inyathela lokuthi abantu abathole umkhuhlane besemsebenzini bebhadalwe, kodwa uhlupho lwakhona yikuthi liyabe kubhalwa ukuthi imali ye-US dollar kodwa uyayithola seliyibondi futhi. Bekungaba kuhle ukuthi nxa imali le iphuma iphume iyi-currency yona le ebhaliwe yokuyi-US dollar.
Umnumzana Paulina Sikhosana umgcini sihlalo ohlangothi lukahulumende olukhanyele ukuqhatshwa lokulawulwa umsebenzi wabezempilakahle olweZimbabwe Health Service Board i-HSB uthi bathole imali yokuthi bancedise labo ababanjwa igcikwane le-COVID besemsebenzini.
We have received 75 million Zimbabwe dollars in terms of
sithole imali engange 75 million yakuleli ukuthi sikwanise ukuthi sincedise izisebenzi ezabanjwa ngumkhuhlane zisemsebenzini. Izolo sithumele umlayezo emabhanga ukuthi sibhadale izisebenzi ezifika inkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu lamachuma esitshiyagalolunye lasikhombisa. Imali le izafakwa emabhanga
abo 30th of June.
Umphathi ntambo umkhambo obona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethule umbiko ngolwesibili ethi izisebenzi zempilakahle ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kusukela mhla ka 14 Ntulikazi azisoke zithole imbadalo yobhubhane lwe-COVID-19 uma sezithe zabanjwa umkhuhlane lo emsebenzini. Uhulumende uveze ukuba abakumsebenzi wezempilakahle asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela sebekusilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-80%, kuthi abangahlabanga bangamachumi amabili ekhulwini i-20%. Okwakhathesi ilizwe leZimbabwe selathola amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 angaba yizigidi ezimbili lamachumi amabili lasithupha i-226 million, njalo kukhangelelwe ukuba kuphela iviki yonale kufike izigidi ezimbili i-2 million, kuthi phakathi kukaNtulikazi kukhangelelwe isigidi lengxenye i-1.5 million, ngoNcwabakazi kubuye isigidi lengxenye i-1.5 million, lakunyanga kaMpandula kubuye njalo isigidi lengxenye i-1.5 million. Kusiyatshona usuku lwayizolo inani labakade sebehlabe ijekiseni lakuqala e-COVID-19 vaccine besebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalombili i-777,161, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bazinkulungwane ezingamakhulu amahlanu laphezu kwengxenye i-555,277, kubika abogatsha lwezempilakahle. Igciwane leli ngasikhathi sinye libulele abantu abaphose bafike amachumi amathathu i-28, kwathi abantu abangaphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,331 batholakala belalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu unanze usuku lwesikhumbuzo sokutshona kwayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqhabu Konkomo ngelanga lanamuhla ngomnyaka ka-1999. Unkomo uchazwa ngabaningi njengesibonelo esihle sobukhokheli obuzenzileyo nokuzehlisa, besithi imisebenzi yakhe kumele ilandelwe ngumuntu wonke weZimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ilanga lanamhlanje belingele ukukhumbula umuyi uMnumzana Joshua Nkomo, yena wabhubha mhla ka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka 99. Unkomo wakhokela amabandla akuqala omzabalazo wezombangazwe ilizwe lilela inkululeko, aguqela ele Southern African National Council SRANC, iNational Democratic Party NDP, leZimbabwe African People's Union ZAPU. Umkhokeli webandla leZAPU uMnumzana Isaac Mabuka uthe kumele uZulu weZimbabwe akhumbule uNkomo ngomsebenzi wakhe.
Namhla sikhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba uNkomo ngomunye umuntu wakuqala ukuthi abonise abantu beZimbabwe ukuthi wena bancindezelwa ngamabhunu. Abaningi babehlezi becabanga ukuthi wena vele yimvelo kaNkulunkulu ukuthi amabhunu kumele basibuse. UJoshua Nkomo labanye bakhe nguye wasukumayo wathi kona hhayi, bantu bakithi lincindezelwe. Wakhokela i-Liberation Movement, wakhokela i-political party, i-NDP, izaphu kusiya phambili, etshela abantu ebhodi ilizwe lonke, etshela abantu ukuthi wona hhayi, sincindezelwe, kumele sizibuse.
UMnumzana iPitule Maphosa uthe njengebandla leZaphu bakhumbula uNkomo njengomuntu oyangiswa libandla leZanu luna ezathi zenza lona elimthandayo.
Ubaba uNkomo simkhumbula njengomuntu obethanda kakhulu ukuthula, lanxa nje kade engukomanda webutho eliqinileyo kakhulu e-Afrika yonke lapha. Sinanzelela ukuthi ngumuntu okade engathandi ukuthi kuliwe kumbe kusetshenziswa udlame ekulungiseni indaba ezihluphayo kumbe lapho esingavumelani khona, ikakhulu labelungu ngesikhathi se-Rhodesia. Ngumuntu obe izama kakhulu ukuthi kutholakale indlela ezokulungisa kungaba yikupho okusuphayo ngokuthula langokukhulumisana kulokuthi kuliwe.
Kulekela abatsha kuZANPF kobulawayo, uMnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla leZANPF liyamqakathekisa uNkomo.
Ilanga elanamhlanje ilanga eliqakatheke kakhulu ezweni leZimbabwe. siyabe sithakazelela ukuchona kwemunye wabali benkululeko ubaba uJoshua Nqabuko Nkomo enguye owasungula indaba leyi yokukhulula iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi akula muntu ongakhuluma ngokukhululeka kweZimbabwe kumbe ngembali yeZimbabwe engafakanga ubaba uNkomo phakathi njengeZimbabwe njengomunye walapha. Sithi hayi lilanga liqhakatheke kakhulu ukuthi especially abantwana abasakhulayo thina silithakazelele kakhulu, sifunde kuzibindi alazo, sifunde njalo imfundo yakhe asinika yona ukuthi lizwe lisuze lafalafa, abancane bazalikhulula, abancane bazalincedisa, and namhlanje abancane sifuna ukuthi sizikhulule.
UNkomo wakhokhela ibandla lezaphu ukhetho luka-1980 wanqotshwa libandla lezanu elalikhokhelwa umnumzana Robert Mugabe. Phakathi kuka-1982 kusiya ku-1987 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili elezanu lezaphu. Ibutho le-5th Brigade lathunywa ukuyabulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owazakala ngegama lokuthi iGugurawundi, lapho kwabulawa khona inkulungwane ezidlula amachumi amabili zabantu. Ngomnyaka 1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe, wakhetha ukukhulumisana leZANU-PF okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana esa-Unity Accord. Kwasekubunjwa iZANU-PF wagcina eseniwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha. Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kusivumelwano se-Unity Accord ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngelezanu, abaningi bazisaye kusho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yeGugurawundi. Abaningi bathi ilanga likamhlaka wantulikazi kumele libe ikhefu ukuze intsha icabangisise ngokukhobekisa phambili imbono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula eleZimbabwe nakho konke okwenziwa uNkomo esaphila owakuyisibonelo esihle seqhawe lamaqhawe. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi ilanga lanamhlanje liqakathekile embalini yelizwe ngoba lingolokukhumbula umuyi uDokotela Joshua Nqabuko Nkomo owabhubha ngelanga lanamhlanje kumnyaka ingamachumi amabili lambili edluleyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, ibandla lenu le-MDC Alliance khumbula ilanga lika-1 July ngo-1995 lapho kwashona khona uDr. Joshua Nqabuko Nkomo owayengu-Vice President weZimbabwe njalo wayeliqhawe lamaqhawe, wayeyisiphathamandla President umholi weZaphu. Salanga latshona ekuseni mhlaka 1 July ngo-1995. Yikho ke lathi abantu bakithi bonke eZimbabwe, kakhulu abalandela umbuso okhululileyo lo wawufundiswa ngubaba uNkomo, siyakhumbula leli langa. Letha konke owakwenzayo okwenzela ukuthi abantu be-Afrika ngitsho labeZimbabwe bafunde ubunono obukhulu lokuba ngumuntu olesineke.
Sifundo bani elasithola kumpilo kamuyi uDokotela Nkomo?
Safunda okuningi kakhulu, yikho lanamhla lokhu lokhu esibambe khona phana wasitshiya khona okokuthi hatshi ngena nini kuZANU-PF kodwa phela lingakholisi ithambo, ngafika isikhathi liphume. Yikho libona abantu thina abaningi saphuma sesifikile isikhathi. Ubaba uNkomo wasincenga wathi singene kuZANU-PF senzele ukuthi abantu abaningi bengabulawa iGugurawundi. Iningi yabantu besindebeleni le-Midlands babulawa iGugurawundi. Over 20,000 people babulawa ilaba abantu ababe-Australia. Ngalokho ke asithale wasitshela wathi ngena nini kuzana kwenzela ukuthi isizwe sikamthwakazi singapheli. Namhla sesibona abanye lokhu bephakathi sebebhukutsha ngani yibo njalo sebesenza ubucuku kudlula bezanu bezama ukuzigeza ngegazi labantu. Thina abe-MDC Alliance siyakwazi uNkomo wasifundisa into eziningi, wathi lima yimali, njalo ehlale ekhuluma ukuthi singabantwana besizwe singazondani ngemhlobo, singazondani ngombala womuntu, wasifundisa ukuthi izandla yizo ezingasincedisa, wafaka amaplaza amaningi awama-former Zipras iZANU-PF yakuthatha. Yiko namhla konke lokhu ngabe kuthiwa wafeza kuhle, ngabe iZimbabwe iphambili kakhulu. Siyabonga bukanyongolo, sibonge konke wasitshela khona. Kungani inkosi ngasibusisa, siphinde sihlangane lwini singabantwana banye. Siyabonga mntanekini Mhlabathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kulandela ukukhuphuka kwembadalo yokugada amabhasi lamakhombi awenkampani yeZupco, iningi lithi seligijimela imota ezisebenza ngokungekho emthethweni, osekubangele ukuminyana okungabangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Amabhasi eZupco asebhadalisa amadola angamachumi ayisithupha, $60 umuntu ngamunye. Imichova yalinkampani yona ihlawulisa amadola angamachumi ayisitshiyagalombili, $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokho zibiza amadola alichumi lanhlanu, $50. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane lemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Organization yeLoyalist Association of Building. Izakhamuzi ziyakhala ukuthi intengo le eyamazuko ikhuphuke kakhulu, yakhwela kakhulu nge-100%. Kanti kwakukhona previously amakhombi esasebenza, sasinegotiate on behalf of ama-residents bangakhuphula intengo. Babesehlisa, sibe sikhulumisane lapho ngoba sikhangelele ubunzima obukhona. Ayikho imisebenzi, iholo kalizanga lithuthuke, kuba nzima sibili phakathi kwezakhamizi, bayakhala. Njalo thina njenge-organization ukuthi sazi ukuthi sikhulumisane lobani, ngoba avuke esekhulile. It was just 2 days notice kwase wakhuphuka. Yiluhluko olukhona. Namhlanje sesiyananzelela balutshwane abantu abenelisile ukuthi beze. Njalo into esikhathazayo ukuthi izikolo zingavulwa. Abaningi bafundisa abantwana ngapha emadolobheni besuke ezigabeni zabo. Umzali uzagada, umntana gade, ubaba gade, kuza kuba lobunzima izikolo zingavulwa. Njalo olunye uhlupho esithe salunanzelela namhlanje, inshikashika yona hhayi ilokhu iku-50 pound. Abantu bebeminyana besebenzisa yona le amakhombi angasavunyelwayo, njalo kuyingozi kuba le-congestion sikhangelele yona le i-COVID ekhathazayo. Sebezagada libona la amakhombi angavunyelwayo, sokusiba yingozi.
Wini ebelifisa ukuthi kwenziwe njengezakhamizi?
Mina njengezakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyakhulumisana, sikhulumisane laye uminista ophethe zona ezi-transport ezithwala ama-residence. Ingabe kule ndlela esingayithola lama-MPs lawo awethu akasimele khona ngale phalamende, bachashisa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu sebezaminyana emotweni lezi ezimunyane, phinde kube lokumnyamini. Abantu kabasela choice, babesesaba ukuthi bafike ezindlini zokumnyama zokusebenzisana. Lathi kwalokho sigoqa sidinga ukuthi singakhulumisana labo njani, sinyele izakhamuzi.
Lo-ke ngunkosikazi Theresia Nyathi obona ngeziphathelane lemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 lohlelo lokudilizelwa izindlu zabantu emadolobheni amaningi elizweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi ikhathazekile ngomuthi wesintu osetshenziswa kwele Uganda okuthiwa unqunda umkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi kayingatholi okusekela ukuba umuthi lo okuthiwa yi-COVIDex ufanele ukusetshenziswa nguZulu. Okhokhela ezempila kahle kwele Uganda uthi basanda kuhlolisisa umuthi lo bafumana ukuba ulungele usetshenziswa ngabantu. Lokhu kubikwa umsakazo we-Voice of America. Idalele House of Representatives kwele Melika likhangelelwe ukuba lizadinga amalunga azangena kukomiti yokuhlolisisa udlakela olwenzakala mhla 6 Zibandlela lonyaka eCapitol Hill. Abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump bangena ngenkani edalele Congress befuna ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes. UTrump wanqotshwa nguMnumzana Joe Biden wayesithi ukhetho lukamongameli olwenziwa ngonyakenye kalwenziwanga ngemfanelo. Imithethendaba etshiyeneyo yathi uTrump ukhuluma amanga ngempumela yokhetho olwenziwa nyakenye. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba ibandla le-Chinese Communist Party namhla lenelise iminyaka elikhulu yokusungulwa kwalo. Okwamanje ibandla leli lilandelwa ngabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 92 million elizweni lonke jikelele elabantu abedlula ibhiliyoni 1.4 billion. Ibandla leli lizigqaja ngokuthuthukisa umnotho wakwele China loba lichothozwa ngamanye amazwe athi lephula amalungelo kaZulu.
Imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ibikwa isetshenziswa ukuvimba imikhankaso yamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo. Ibandla le-ZANU PF libikwa liqhubeka lisenza imikhankaso yalo kungakhathalekile le migoqo le. Kodwa isiphathamandla sebandla le-MDCT uMnumzana Peter Moyo uthi akusilo qiniso ngoba imigoqo ye-COVID-19 ibalulekile ukulandelwa ngumuntu wonke. Kodwa olwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ibandla le-ZANU PF liyaqhubeka libuthanisa uZulu kungelani lemigoqo le. Kisizwe ingxoxo esiyenze lababili laba. UMnumzana Fuzwayo enguye umqalisi ziba.
Ama regulations lawa aphazamisa ikakolo ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties. Asebenzela kakolo ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akula anti bona bangaphezulu komthetho. So umthetho usebenza kakhulu kulabo abafuna ukuthatha ukubathathela umboso, usebenza kakhulu kulabo abakhuluma ngamalungelo olonto. So ama regulations lawa used against abantu abakhuluma ngedemocracy.
Ye, Mnumzana Moyo, wena uthini ngama regulations lawa? Siyabona i-lockdown le khona iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa Mnumzana. Kade sinxa uhulumende efaka lo mthetho kazi yenzeli yena kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi kona into le iright ukuthi into le zike zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo kungakhanya ngathi kumbe uphanjalisiwe but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Mina njengoy member of parliament also nyabensithi kona abantu hlalani phansi. Lizigcine kade simkhuhlele lo khona for sure abantu bayafa yikubona kwami lokho.
Nanto ke udaba Mnumzana Fuzwayo umoya uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona kodwa okuluhlupho ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omjibhalani lani ababesenilini kuyabe kuhlangene abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli bengalama maski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally odi khona ngempelasonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalabo abebandleli busayo angaze ngiboni mile kodwa ngiboni senzakala njalo nje engibona kungavunyelwa kakhulu ingaba bathikisayo ngama civic grouping nama church yikho ngibona kumisiwe. Kangazi kumbeni umkhuhlane lowo libandli busayo elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena ngakho?
mina engikuchoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelela esihlahleni ngoba ukungena ludubo wena ungangena ludubo akufuzanga la ukuzibophelele liyabona ukuthi kona bafanjani bona abayenza khonoko sesilahlekelwe ngabantu kakhulu abantu bayafa ngalomkhuhlwana akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani so mina engikubonayo ukuthi kona sichiyane lakho akulandaba lokho ama elections akachana kakhulu ukankasa abantu bayakwazi into abazifunayo singazama ukuthi kona sikuthane nje sijabula kodwa akusela umuntu lapha ezimbako ongakwazi ukuthi kona ufunani lokho kungaba ngenye into ukuthi kona laba bayabuthana kababuthana but bayafa so mina soze ngime phambili ngisithi abantu uhambani liyobuthana khona sokulomthetho ukuthi hayi alikethi ime okwesikhathi esinje so uzavulwa kanti vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo akulalapho esigijimela khona sisesekhona ithuba likhona uyazi kona nxa ufuna ukukankasa even one month is enough yakankasa uqede mina so ngithi hayi lokho kurayithi ukuthi kulangathi sizidlalele endlini mina lami indaba abantwana labo abanye senze ebezinye izindawo ngithi kabahlale phansi
ye mnumzana Fuzwa nandudaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumuntu
kuhle ukuthi abantu behlale phansi into enhle but mbona ngazathi uhulumende must lead by example ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele siye simlalele ubaba uphethe ibandla ongumongameli welizwe esithi ukuthini aseqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2023 ukuthi yena lubaba othi kona khona i-one month is enough yebo ngumbono wakho u-enough kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo i-one month kayi-enough umi enough akume wonke umuntu okuluhlupho lapha yinto eyodwa yikuthi umthetho u-apply wa-selective ngaku apply to everyone bekungasoze kube lohlupho
mnumzana moyo siphe nje imbono yakho yokugcina
mina engikubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini lingaziyengi umkhuhlane lowo ukhona elizweni jikelele liyabona amanye amazwe labo omalema bakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni nalapha kasilandeleni khonokho okukhulunywayo singabona umuntu eziyenzela okwakhe akufunayo yena owecanga ukuthi kona ohlakaniphile simchiye njalo kaziyenze yena yedwa thina soze silandele khonokho ukuthi kona siyoyenza into embi hlalani ezindlini umkhuhlane lo uyalibulala abazasala bayasala besenza ama-election sesifile ngalowo mkhuhlwane so kasicumeni nje sisidlalele phansi sishiyane lakho lokho
mnumzana Fuzwayo elakho elokugcina
ngithi mina umthetho ka-apply to everyone umthetho kaunga-apply wa-selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka kukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lo munye osebenzisa i-COVID ukuthi evimbela abanye bese senza yena akufunayo
leyo-ke bekuyingxoxo esiyenze ngokuxhumanisa olwela ilungelo likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo endawonye lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo. Kulezinye ingcwethi kwezombusazwe ezisekela ukugwetshwa kwengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lezinye njalo ezithi kuza kuba lempi yomvukela engavalelwa ejele okwenyanga ezilichumi lanhlanu azigwetshiweyo esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Majobana Ncube uthi inkantolo ye-Constitutional Court ilandele umthetho ekugwebeni uZuma okhangelelwe ukuthi uzazihambisa emapholiseni kunsukwana ezine ezilandelayo.
Ngibona uqakathekile ukuthi idale to preserve i-democracy e-South Africa kuzafuza ukuthi uZuma ahambe aye egqedise isinqumo sakhe ejele.
Kodwa uthi isigwebo lesi siyasinda.
Angazi ukuthi bawukhangele kanjani kodwa ngibona zathi isigwebo sikhulu kakhulu mhlawumbe isigwebo for about 3 months singabe besenele.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation.
Uyaveza ukuthi umthetho kwele South Africa uyasebenza. Engani ngile nsolo khona ukuthi ukhona omunye uDe Klerk layo ke wenza khonokho okwenziwe nguZuma kodwa kwakubuhlungu ukuthi wayeshayina phezu kwamangcwaba abantu abamnyama bahanjiswa ke la enkantolo wafunyanelwe icala kodwa esakhe isigwebo saba ngani singanene ngenxa yokuthi yena wahlawulisa imali wathiwa le suspended sentence. Yikho lapho embona ngani umthetho wandaba ube uphambanise khona.
Kulabanye abakusola kakhulu okwethulwe umthetho wandaba we-constitutional court. Omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Gobalanda Mate olandela ezombusazwe ezimele yedwa.
Kati azange babotshwa laba ababebulala abantu abafana labo bhoda. Kodwa namhlanje uZuma uyenzeni ukuphula ngayizwi ukuthi ezivalele ejele.
UZuma wala ukuyanika ubufakazi kukhomishini ekukhelwa ngumsekeli kamahluli omkhulu welizwe uJustice Raymond Zondo ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwukhiphe Stube.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zezempilakahle zikhala ngokuthi isinqumo esithethwe nguhulumende esokwala ukubhadala izisebenzi ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 asilunganga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.